Soku isikhathi sembiko yenu.
Ngiyalibingelela ngiyalibingelela linjani basakazi beStudio 7 lonke nabalaleli beStudio 7 indawana zonke lapho lingabe likhona. Lapha ngifuna ukuthi mphendule lubaba lo ezani PF lo ozibiza ngokuthi uchuma ngazi ukuthi yini emandebeleni lo. Umuntu omdala kodwa akana ngqondo ngoba into ayikhulumayo ayinasizotho. Umuntu nje uphonga ukukhuluma nje uyafana lo bhuti wakhe lo believe gawulelo kumbe vela sobantu balani ngathi ngabantu bakwenye indawo la baphonga ukufucula emandebeleni bafuniswa nje isindebele abantu bayahlupheka bona balokhu bebhizi bethi yini into yenziwa ngumnangakho impumelelo esigabeni ibuya ngomgwaqo nanku umgwaqo wasenkaya ubolile usithembiso nyoni yiminista khonale uyabulokhu laye ethembisa abantu izithembiso ezingaphushiyo hayi bantu bezani PF sikhathele yini sikhathele impela oyabe mvuna endinga ngithulana indlovu kwenkayi kwesikhubukhubu khona le sikhathele yini abantu bezana ake nisixolele abantu bethu bayahlupheka manje ngenxa yenu linalokho elifidwa ngumnankagwa khona le please sikhathele
hayi Studio 7 linjani yes siyabonga kakhulu ngoba kusilethela inhlelo ngelizwe lethu leZimbabwe okhuluma ngohlanhla Eastern Cape eSouth Africa hey indaba yeZimbabwe izwisibuhlungu kakhulu angivela abantu ababotshwa bepakwe ngakhona ngathi ngamakhabish regardless yomkhuhlane lo khona owe COVID-19 babapaka nje kungathi kungabe le social distance because they don't care and the reason why bebabopha kanje abanandaba nabo bayabazonda and ama foreigners eSouth Africa ngabantu beZimbabwe ama foreigners ngokukhuluma ngeforeigner useSouth Africa khuluma ngeZimbabwe into eyenzakalayo igovernment yeZimbabwe leSouth Africa ama leaders they don't care ngama civilians eZimbabwe asokola kangaka for years they don't care njengamanje bekulele ukungale ama roadblock la aqhamuka eborder eBay Bridge ngoba bakwazi ukuthi kulapho kuqhamuka khona abantu beZimbabwe kakhulu lawo ma roadblock they are meant actually for Zimbabweans not for abanye ama nationalities and the reason why kunjalo abantu beZimbabwe they are a threat eSouth Africa and into ufanele ukuthi ama leaders eSouth Africa ngazibuza ukuthi kahle lawo abantu njengoba bengena kangaka kuleli lizwe ingibangela yini ngoba ilizwe lana lathola uzibuse kudala long time back ngabo 1980s abazihluphi ngokubuza ukuthi becheckela abazihluphi ngokuthi bekhulumisane as leaders lama leaders eZimbabwe how do we solve the problem eZimbabwe abantu beZimbabwe bayadubeka please ama pressure groups and political parties take this into consideration libone hlipfuluke maybe you can help free Zimbabweans abasokolayo please
lami ngithi ukubingelela kuStudio 7 ngisithi happy 2022 happy new year igama ngingu-Odeni wawamlilo isibongo ngiqhamuka esikolweni abajekusefulabus khona phana enyamime komahlaba ithwale kokudla omnyama amalakanda wonye umalobola luphakathi ngisithi nathi sinenkinga ngaleliyani lizwe basazi ukuthi kuyokwakhala nyonini ngoba namanje akulantulungayo amabhoda avaliwe kushaywa abantu izinto ziyanyoka kahle kahle kubonakala ukuthi kunomongameli asazi ukuthi kumele senzeni ukuze izinto zikwazi ukuhamba ngendlela kufane namanye amazwe ngoba leliyani lizwe linento yonke edingakalayo gold khona diamond is there atangazi ukuthi ushoda kapi why kungenzakali ukuthi abantu bajabule
linjani kuStudio 7 siyabingelela sokungumnyaka wonke Luisa la ngokuthuma ukuthi ukuteza yami message lami balwe izwi nguzulu ngiyabingelela kuntungameli inkomo labanye abasakazi kuStudio 7 lakubalaleli kuzo zonke izindawo kulento ekhona abantu bakithi okumele siyifunde yikuthi amashona awasithandi awazange asithanda and kawasoke asithanda kakusilo bandlululo ukutshela umuntu ukuthi akakuthandi ubani kakakuthandi njalo akula muntu wesindebeleni umbe emathebeleni umbe itonga elizonda ukuthi libizwa ukuthi kuthiwa litonga akula Nambia elizonda ukuthi kuthiwe linambia akula Khalanga elizonda ukuthi ulibiza ukuthi wena Khalanga akula muntu wasetsholotsho ozonda ukuthi kuthiwe muntu wesikolo seJohane. Only abantu bakithi yibo abafuna ukuthi kungathiwa abantu besishoneni ba wrong abasithandi.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318.